पहले। Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Awulambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 5 Mbimbitho 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhuluma ngoDonald Trump kuvele thina ngathi abaningi esikwaziyo ukuthi isikhulu sangibona singathi siyakuzwisisa ukuthi vele abangeke bakuvuma ngaphandle baze bafike kuthuba lokuthi bona thina abeZimbabwe sithathanike nanku umhlaba. Icala lapha lisemhlabathini alikho ngathi.
Ibandla leZANU-PF lidaniswa yikwengezelelwa kwesikhathi sezijeziso zenotho ezethulelwa ezinye iziphathamandla zaleli bandla ngelemelika.
Lithwale senzima amazwe alomnotho osezingeni eliphezulu, so asazi-ke ukuthi ma kungenzeka iphutha abantu labo babuye lalo lapha ligcine lisabalele e-Afrika, kungagcina maybe kuvalwe ngehlahla.
Abavela eZimbabwe behlala eSouth Africa badlela evalweni ngemva kokutholakala komuntu wakuqala olegciwane le-coronavirus kwele South Africa. Inhlanganiso yenguqu eZifa ithi inhlanganiso ye-Confederation of African Football kayikaphendula isicelo sayo sokuthi iqembu lama-Warriors lincikilane lele Algeria emdlalweni we-African Cup of Nations enkundleni ye-Papa Fields kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla leZANU-PF licunulwe ngokwenzakalelwe ngokungezelelwa kwesikhathi sokusebenza kwezijeziso zenotho ezethulelwa ezinye iziphathamandla zaleli bandla ngelemelika. Iningi likazulu weZimbabwe lithi kwenziwe kahle ngumongameli Donald Trump welemelika othi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubekela phambili ekhahlameza abantu njalo engananzi ilungelo loluntu. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UTrump osebenzise umthetho owethulwa ngowayengumongameli uMnumzana George Bush ngomnyaka ka-2003 obizwa ngokuthi yi-Executive Order 13288 wengezelele ngomnyaka izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF esithi uhulumende kaMnangagwa uqhubekela phambili esephula ilungelo likaZulu. Kodwa-ke lokhu sokucaphule abalandeli bebandla elibusayo. UMnumzana Malaki Nkomo, owake wamela isigaba se-Insiza South edala lephalamende ekubandla leZANU-PF, ngomunye wabadla amalahle ngokwenziwe nguTrump.
Ukukhuluma ngoDonald Trump kuvele thina ngathi abaningi esikwaziyo ukuthi isikhulu sangibona singathi siyakuzwisisa ukuthi vele abangeke bakuvuma ngaphandle baze bafike kuthuba lokuthi bona thina abeZimbabwe sithathanike nanku umhlabathi. Icala lapha lisemhlabathini alikho ngathi.
UNkomo uthi ilizwe leMelika kumele libe lobufakazi bokuthi amasotsha akhahlameza uZulu.
Lapha ibutho leZimbabwe lingabe lingcoliswa nje. Uma kuthe kwaba khona akulethwe phela etafuleni abantu bakubona ukuthi nanku okwenziwa endaweni engaka kusenziwa yingobani nabobani. Ayikhona iphonsi amabutho sesiwe athi ongathilo tshintsho. Lokhu kungabe kusenziwa ngabantu abaphikisayo ukwenzela ukuthi vele uhulumende ahlale emuvi lamasansizi ahlale ekhona.
Uthi kunzima ukuthi ibandla leZANU-PF lilungise okufunwa lilizwe leMelika elithi sokuzalele ingwe kwele Zimbabwe.
Amangwe awalungisa wathi nxa into vele sifunwa ingamanga ingenzakalanga. Njengoba ngisitsho lapho ukuthi khona mina abamethe ubufakazi. Kulo ube ngithi wabona ibandla leZANU-PF umba amabutho enza lokhu nalokhu.
Kodwa unkosazana Thabita Khumalo, lo umgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa uthi wenze kahle uTrump.
Iqiniso lelo limhlophe lithe nke ngoba ungakhanyela umumo wezinto kuleli lizwe uyesaba lokuthi umu phakathi kwabantu ukhwehlele ngoba ungathini ukuwotha. esithile ngokuthitha emakoti inyanga yonke ngabe ngikhuluma ngayo lokhu esitshitha amakoti inkokheli zethu abalandeli bethu babotshwe kusenemindantambama babethesa amakhala ayingazwakaliyo singathi siyasukuma sithi sikhizi singene ebantwini sesibotshiwe sesithelwa amathiyegasi sikhuluma so izibhedlela zodwa and imikhuhlane yodwa lezibhedlela kulalo uyitshaye ekhanda ngoba labo futhi bavuma ukusebelekile osokubehlula nje ukuthi baxexebuke abaphume
uthi akusensuku zatshwala ukuba uZulu azikhulule
phambili lapha sikhuluma nezizalwane zaseZimbabwe ezivalelwe ecingweni bevalelwe khonapho kulabantu ababakhombile ngombhobho so kuzamele sidinge izikhadlanyana zokuthi sifohle sibone ukuthi singenza njani ngoba singaphelele ezandleni njengezepha
abantu abaningi bathi uTrump wenze akade bekukhangelele omunye wabancoma okwenziwe nguTrump ngumnumzana Thulani Mbulani isakamuzi sakobulawayo
uyabona izeziso ezizalokhu uzabona kakhulu uyabona yiyo into kade ifunekwa zona eziya
umnumzana sogogwana moyo ohlala egogwe usekela imibono kambulani
upresident Trump amelika wenza kuhle ngoba ufuna into zihambe kuhle siyamsekela sibesidinga ilungelo lethu ngaphandle kwalabo abangafuni ilungelo labo yabathi uwrong singakasiboni uwrong umuntu ungasikhilimisa
uphinde wathi abantu bayahlupheka ngenxa yombuso kamnangagwa
ilungelo loluntu lokho lisethulwa akula nto yomuntu elungiswayo eyenziwa kahle khathesi ngisekhothokisheni lokhu abantu bayagijima okunto okumangalisayo bathi sothala indubhedu akufuneki umuntu osegebha igolide kodwa babe bavumele ukuthi bagebhe khathesi aluswazi logodo kuphela
kulenkokheli yebandla leZANU PF efika phose amathumi ayisitshiyagalolunye 86 kanye lamankampani amaningi afakelwa izijeziso lezi lilizwe leMelika uhulumende weZimbabwe usexhathe amakampani eMelika ukuthi azame ukukhankasela ukuba zesulwe izijeziso zenotho lezi kwakukhangelelwe ukuthi uMnangagwa uza kuqula ezombusazwe kulandela ukususwa kowayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe esikhundleni ngomnyaka ka-2017 ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube
Siyabonga Dube lokhu sikudaba lunye intatheli izindaba eStudio 7 uMavis Gama uBhodabhode waxoxa labantu abatshiyeneyo edolobheni leHarare ebuzisisa ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU PF.
Omunye wabasungula inhlanganiso ekhankasela ukususwa kwalezi zijeziso eye-Broad Alliance Against Sanctions eyisikhulumeli sayo njalo, uNkosazana Salingoni uthi kasikho isizathu salezi zijeziso.
Mhlaba wonke jikelele akula absolute democracy kule guided democracy. Akula khetho olwake lwayenzwa lwangaphikiswa. Kwele Melika sabona uNkosazana Hillary Clinton ekhala ngokuqhilibezelwa nguTrump kukhetho emuva uBush wanqoba ngamavotes amane. Kwaba lokukhala okukhulu ngenxa yokuqilibezelwa kodwa elemelika alifakelwanga izijeziso zenotho
uqhubeka uNkosazana Ngoni ethi ziphazamisa impilo yabantu bonke hatshi labo ababikwa bekuluhlu lwezijeziso kuphela
ama-sanctions amphambanisela impilo yami kakhulu okuba yikho kwangenza ngabuya ngazohlala lapha esigodlweni se-American Embassy iphepha ayivumi ukuthi thole imali lapha eZimbabwe ngenxa yokuthi bathi ilizwe lethu likuma sanctions. Kunje umna wami wehlule ukuvula inostro account esikolo lapha afunda khona eChina ngenxa yokuthi bathi ilizwe azalwa kilo likuma sanctions.
Umgcini sihlalo ogatsha labasakhulayo kuZANU PF kobulawayo uKhumbulani Mpofu uthi okubaduduzayo yikuba abomanyano weSouthern African Development Community baveza ukuba bazoqhubeka besima leZimbabwe ekukhankaseleni ukususwa kwalezi zijeziso.
Siyehluleka esingakuthi yi-international trade ukuthi senze i-breakthrough siphumele kwamanye amazwe sithengise into zethu sikwanise ukubana sisebenzelana lamanye amazwe ngenxa yalezi zijeziso zomnotho so kuyasilimaza kakhulu lamanye amazwe aluthando lokusebenziselana leZimbabwe ayesaba ukubana ayaphoselwa lezo zijeziso zemnotho ngenxa yamazwe nalawo abomelika labo-Europe ababe bathembise ukubana lingasebenzisana leZimbabwe asiyi kulisekela ekuthengiseleni lebudlelwaneni bethu
usekeli webandla le-Labour Economist and African Democrats umnumzana Patrick Ndlovu uthi kumele zesulwe lezi zijeziso ilizwe liqhubekele phambili
kube nekuthi lathi sithenge izinto phandle kwelizwe ama-companies evule kwanise ukuthenga izinto kwelizwe of course singatshiya indawo ye-corruption ukuthi i-corruption layo ikhona singakhuluma ngama-sanctions yes but indaba ye corruption la simele sikhulume ngayo ukuthi i corruption lapha eZimbabwe khanya ngathi khona ayifayi soze iphele ngoba bona lawo abaku government abafuna ukudila nayo.
Esinye isakhamuzi semzini weHeathcliff eHarare, umnumzana Jackson Masuku, uthi inkinga kungasizijeziso zomnotho kodwa kungurhulumende weZANU PF oqhubeka evumela ukusela busenziwa ngamalunga akhe.
I-SADC iwesta ixesha elikhulu ngokulokhu isapotana le-government yeZANU leZimbabwe. Akula nto ezatshintsha, abantu abangamaqili. Ama-sanctions abuya ngenxa yabo, ngenxa yabo bayehluleka. Into abakwazi ukuyenza ukuba umnotho ungaba khona abasithathele ngokwabo.
Osaphethe isikhundla somphathintambo obona ngezobudlelwano lamanye amazwe lokuthengiselana, uProfessor Amon Murwira, uthi kumele zesulwe lezi zijeziso ngoba zingekho emthethweni njengoba zingalethwanga ngabomanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations. Lumsakazo awusanelisanga ukukhulumisana labe ofisi yommeli wakwelemelika phezu kwezijeziso zenotho lezi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talk tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa sebedlela ivalweni ngemva kokutholakala komuntu wakuqala kulelo lizwe olegcikwane le-coronavirus kumbe i-COVID-19 eselibulele inkulungwane zabantu ikakhulu kwele China. UBenedict Nhlapo usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokusho kombiko ethulwe lugatsha lwezempilakahle kwele South Africa, obanjwe laleli gciwane ngowesilisa obesanda kwethekelela kwele Italy ehamba nomkakhe labanye abalichumi. Owesilisa leqembu lakhe baphenduke kwele South Africa ngensonto edluleyo. Kuthe ngolwesithathu owesilisa lo obesizwa umvimbano, ukukhwehlela, umphimbo lekhanda, wasesiyabona udokotela. Ngemva kokuhlolwa kwegazi lakhe kutholakale ukuthi ulaleli gciwane. Izizalwane zeZimbabwe zithi le yinto esichiye izinkulungwane zeZimbabwe kwele South Africa zihlalele evalweni. Zithi okubesabisayo ukuthi owesilisa lo njengoba efike ngensonto ehamba labanye abalichumi egade labanye indizamchina wafika wahlala kwaze kwaba lamhlanje, lokhu ngabe kusitsho ukuthi igcwane leli selingene kwabaningi. Abanye ke bathi vele kungani engabonakalanga esehla esilindweni sendizamchina njengoba uhulumende sithi ule michina eqaphe lokho. Kodwa kumphathi ntambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Zweli Mkhize uthi kuyenziwa konke ukuvikela ukungena kwaleli gciwane.
He had no symptoms and there was no problem whatsoever and the symptoms developed.
Uhlolo konke kwenziwe kodwa ogulayo lo ubengelazo izibonelo zokuthi ulalo leli gciwane.
Necessarily very severe symptoms and it could have been an ordinary common flu.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mthabisi Mlingo uthi okunye osekubethusa ukuthi South Africa isanda kumemezela ukuthi ifuna ukuyathatha izizalwane zayo ezidlula ikhulu lengxenye 151 ezivaleleke edolobheni le-Wuhan kwele China lapho kuhlasele khona kakhulu legciwane.
Khona kutshayisa ngovalo ngoba masithi siyakunanzelela igciwane leli lithwalise nzima amazwe alomnotho osezingeni eliphezulu. So asazi-ke ukuthi ma kungenzeka iphutha abantu labo babuye lalo lapha ligcine lisabalele e-Afrika, kungagcina maybe kuvalwe ngehlahla.
Kusenjalo uhulumende uthi sekuthunyelwe iziphathamandla zezempilakahle KwaZulu-Natal lapho kuhlala khona owesilisa lowo ukuze kulandelelwe bonke aseke ahlangana labo. Nomelesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Live talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sixoxa ngokunanzwa kwemisebenzi eyenziwa ukuthuthukisa besifazane emhlabeni jikelele okwenziwa ngenyanga kaMbimbitho. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Idale lePhalamende lama representatives elakwele Melika selivumelene ukufakwa kwamabhiliyoni edlula athoba minwembili i-$8.3 billion esikhwameni sokulwisana lokusabalala komkhuhlane we-coronavirus. Esigabeni seWashington sokuthengwe isibhedlela sokugcinela labo asebele gcikwane le-coronavirus. Ngemva kwenyanga ezimbalwa umongameli Alassane Ouattara wakwele Ivory Coast useze wazisa ukuba kasoza ncintise kukhetho lukamongameli olwenziwa ngomfufu lonyaka. Imfanekiso yengozi yendizamtshina yohlobo lweBoeing 737 Max inkampani ye-Ethiopia Airlines eyenzakala kulelo lizwe ngomnyaka odluleyo ize yakhitshwa lamhlanje izihlobo labangane benelisa ukuthola ulwazi olubanzi ngale ngozi. Inyathelo lokwengezelela ngomnyaka omunye owodwa izijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla lamankampani ebandla leZANU-PF selisolwe ngabanye abathi lezi zijeziso kumele zisuswe. Kodwa kulabanye abathi izijeziso lezi zilungile ukuze ibandla leZANU-PF lihloniphe ilungelo likaZulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mgandla endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule onguye osungula lingxoxo.
Kuyadanisa kakhulu khonoko Gandhi emumeni osikiyo lo njengoba sisemumeni kahulumende kwi-Union Dispensation nalethi kiyo kuyasidanisa kakhulu ukuthi ngaphandle kokuthi abantu laba bancedise umongameli omutsha uMnangagwa ukuthi asebenze kodwa bona bafuna ukuthi bayehlulekise uhulumende wabo. Kodwa akumangalisi khonoko Gandhi indaba le isendabeni yomhlabathi amadoda la alokhu esilwa indlela umhlabathi wathathwa ngawo ethathele umhlabathi ngoba amakhiwa yiwo ayelomhlaba wodwa into esayilwelayo vele balele umhlabathi salele umhlabathi ngoba ukhumbule ukuthi ubaba uNkomo wayesithi xa ufuna imali phendulela imali ethi elima yibo lapho kuphuma khona imali. Ungakhangela Gandhi zakunika isibonelo sendawo zakithi ngapha kwabonyamandlovu Jolojo kwakungamakhiwa ophilosofa owudi labo umartin o-os labantu yiwo wodwa kuphela babekhona. Kathesi ungakhangela umhlabathi uthethwe so hundreds and or thousands of families bakhona fana abantu bathole indawo zokuhlala. Indawo leyi yayingeyabalutshwane amakhiwa abuhlungu ngakhonokho kodwa mina ngithi uhulumende asingakhali kakhulu ngama-sanctions asisebenzenini uhulumende kumele abe le ndlela zokukhawunta ama-sanctions.
Sisiwe kuwe baba Mkandla ubaba uGawula uthi ama-sanctions abangelwa ngumhlabathi. Uthini wena?
Kungaba kuyikholo lokho sibili kodwa ke ngibona ingazana ama-sanctions abekelwa abantu abahamba bayawacela yibo abenza kwaba nama-sanctions. Ayiso voluntary ye-America kodwa lokhu kwakusenziwa phela kumbuso kaMgabe not le inye dispensation kumbe le inye republic asikwazi ukuthi izijeziso zangikhona zona lezo ngezani. Kodwa ke why singakhuluma ngawo kakhulu kangaka kube kanti wona vele akhona kumbeka wakho antiyena uhulumende kuyemele ezaapruve yena yedwa ukuthi kashiyena lwana wokuqala lwana lo sengomunye uhulumende le so lo uhulumende omutha lo woneni wenzeni yiko kunto kumele eqakathekile ukuthi ikhangelwe uhulumende yanaleyo akho kuthi ebele kulokhuluma ngama-sanction athi kayena ngazilungiselele ukuthi khona yena uhulumende omutha ngasozebelokhethwele into endala.
Hayi kuyezwakala baba Mkandla, iqiniso ukuthi ama-sanctions awacelwanga bafakela ilizwe ngoba idale leMelika lahlala phansi labona ukubana hayi kumele sithathe lezo zinqumo. Hayi singasamojike isikhathi silapho othi sibuyele njalo kubaba uGawule. Baba Gawule umzwile lapha uMkandla uthi hayi ama-sanctions yesiyabona kodwa ke asikhangeleni phambili. Uthini wena?
mina ngiyavumelana lo mkhandlu ukuthi sesikhale kakhulu ngama-sanctions. Ama-sanctions la kanti azozasuswe vele ngabantu laba. Abantu laba abanyindezela, abasinyindezelayo, abathathela ama-resources ethu lapha. Thina silabo konke inothothi silayo la, asisebenzeki kuqedela i-corruption. I-corruption yesilimazayo kanti. I-corruption ilizwe lethu yasoze liye phambili nge-corruption. I-corruption yesilimaza kakhulu. Singakazisiye phambili asiluseli i-corruption sicine aphi ethu. Senzeni ukuthi indawo ilizwe lihlanzeke abuzabona la ma-investors ekuye kugijima yonke into sibazi asikhulumeni sisenza okukhala ngama-sanctions lawo sozokho sincede kusise ndawo ngoba ama-sanctions lawo sozasuswe yilaba abantu bafakela indaba eleni ukuthi wathathelani umhlaba wethu ngabe funa umhlaba uye ngabantu abaluthwana amakhiwa ophilosofe labowoodi labomartin od ngoba abathathwa bekhona umhlaba wonke usethi siyagwala iganga lokumhlaba wonke nalo wabantu abathathu abantu abangu-4 sathethi ungathi ilizwe lalingelethi lolela ibalwele umhlabathi umhlabathi wosawulwelayo sawuthatha kumhlabathi lanxa kumbe sathatha ngezinye indlela eziye siza bafuna ukuthi lapha kodwa sawuthatha umhlabathi kumele siwuvikele njalo sibese sibumba umnotho wethu kwezibo ukuthi sibele singabi ne-corruption.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo Mnumzana Mkandla.
Hayi, siyabonga kakhulu ngohlelo oluhle kangaka. Siyabonga sibili, awubeke kuhle la ugawula laphana. Sesicela ukuthi khona laye umngameli lo engabe lokhu ekukhala lapha ngama-sanction ona lawo. Kuhle kakhulu inkunje njengayona le. Iyasibonisa okuyikho kulithutha nokungasiko kuliphutha nokuthi lapho singakhula njani. Kodwa ukuthi kulokho esikhala ngengoma ukuthi kulama-sanction. Hayi, mina mbona ngazani kuyabo kungaqondanga. I-corruption lekhulunywayo le, hayi kajele iphele. Kule mali lapho ezahamba labanye abantu kwamanye amazwe kwathiwa khona kuyaziyalandelwa asizwanga lutho ngazo ukuthi zagcina zitheni lezo mali. So yikho khona lokho okwenza phela ukuthi khona sibe lokhu esikhala ngayo nali ndlela. Ngalokho-ke kuze kuphele konke lokhu lakhe kasizikhangeleni ngaphakathi kwethu ukuthi senze into eqondileyo yini.
Lo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project iZPP ithi amapholisa elandelwa ngamalunga ebandla leZANU-PF yiwo abangele izehlakalo eziningi zodlakela elizweni ngenyanga edluleyo, njalo iningi lezahlakalo lezi zenzakala esigabeni seMashonaland Central ilandelwa iHarare. Embikweni ewethule lamhlanje inhlanganiso le ithi inani eliphansi labangelwa lababangela udlakela ngelamalunga ebandla le-MDC kanye lamapholisa akamanisipala. I-ZPP iphinde yasola amazwi kasibalukhulu webhanga le-Reserve Bank umnumzana John Manguja awukuthi uhlelo lukahulumende olokungasebenzisi idola leMelika luyaqhubeka, kodwa abanini bamanye amagalaji besanda ukuphiwa imvumo yokuthengisa amafutha epetrol ledizili ngalimali. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Vele ilizwe lethu is now a military state. Uhulumende ufuna ukuzigcina ekupower ngokusebenzisa amandla odlame ngokuphela ngamasotha kuhlanyisa. Bese kulandela yona izanu PF akumangalisi ngoba konke khona lokhu kufuna ukuhlanganisa. Bayenza i-violence yokuthi be-protecte izanu PF ibilokhu isembusweni. Ngayilizwe elilungileyo elile-democracy ehamba kuhle okungela ukuthi bafuna ukungena ubambe umbuso ngenkani. Ngamapholisa lamasotha bangaphansi ekucineni kwangkhona kube vele bangabi khona kuyiba bahamba bebhula umlilo walapho kunomsindo khona. Ingcenyozane labo MDC bethaya nabodwa amapholisa engekho involved. Ungayebhoreni ukufika nje eBarberfield ufica kulamapholisa angu-200, 300. Ubuza ukuthi kanti kutheni kwenzani ukuthi uyabhoda emakhoneni ethi khona kule pholisa limelenja lilesigodo babhodabhoda le mpopo ethanga ukuthi abantu behlale beyethukile kuphela.
Izehlakalo zalabo abemba imigodi ababikwa besethusela abanye ngamabhemba zibikwa sezehlile, singawatshayela ihlombe yamapholisa ngalo.
Singaphosa sibatshayele ihlombe sisi kodwa siphinde sithi no. Kuba bafika emayini bathatha wonke umuntu osemayini longena pemba kumbule pemba kumbekela pemba lola mangu lama pepa pelele ukepa wavuta wongu mundu so somehow mwene gano kwenza kuyese kutunga vila ma incidents ama nengi kutabandu selo wazuti yei zingabona laba mandu bevuya rapa kuya siwani I violence ya havo yena liana so la ez maina sisa hambi sukuluma sinze kwa mpe kwa nda sisa mili setugila sikuwa zungu nga hamba kusasu ya fuku tete kutuwe lao ngomnyo wa mama tete uwe sala 2 weeks iku remand mkonuza huya supumu baba zarando umelewa ivota party ngolaga lo havo le violence ya havo sebe chaya anyone ufitakele ndanze ez maina this is a very solid gold production is a way to come and say over small scale miners are such in our police.
We are familiar with lakuti iwe pulu awe lungelo loluntu ukuthi kuthiwe kuzaba lezitolo lezi ezama Garrison shop lapho ibutho elizathenga ngentengo ephansi kungakhangelwa ngezinye izisebenzi zikahulumeni.
Sezele ukuthi kuthathiswa amasotha namuhla thini isinkwa sivuke si $25 esamasotha sikuba $12 and they tell me sikuba sabo begqoke uniform lamakhadi abayemsebenzini lanqazi usithi swa ngamasotha wona lawa njalo balamandla ukugijima bekulwa ngoba bayazi into abayiprotectayo baprotect ukuthi bona izinto zabo zibahambele kuhle ngokupika sonke isikhathi so hayi no limaza amalungelo ethu kakhulu.
Alo-ke ngumnumzana abikezela Madumafuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazo bexoxa ecingweni losithandekile emhlangano Studio 7 eseGwanda. Kwezemidlalo inhlanganiso yenguqu eZimbabwe Football Association iZifa ithi inhlanganiso elawula ezenguqu umhlaba jikelele iConfederation of African Football kayikaphenduli isicelo sayo sokuthi iqembu leWarriors lincikilane lele Algeria emdlalweni weAfrican Cup of Nations ozadlalwa ekupheleni kukambimbitho enkundleni yeBarber Field Stadium koBulawayo. Isikhulumeli seZifa uXolisani Gwesela utshele uGibbs Dube weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Yebele kathole ningagibele kaf isazise ukuthi angasizaneza senelethi ukudlalela emdlalweni ngoqu sokumele sidinge isebhane ngaphambi kwelizwe ukuze sidlale umdlalo weZimbabwe sidlala e-Algeria. Asesibaphendula abe-kaf icela ukuthi bakhangelise udaba lelo basivumele ukuthi sidlale ne-Algeria kule Zimbabwe. I-CAF ayikasiphenduli aphile le-refa yibo bathe bayasiphendula oke simelele kibo ukuthi iyahamba njani nasengaphendula sifiki siyacela ukudlalela e-Barber Field.
Ubangayala sibili lizakwenza njani baba Gwesela?
Phela nxaseliyalike phela i-CAF yiyo phela ebona ngokudlala kwebhola kwele Afrika yazonikulalile loku abasitela khona
singathi kodwa sekuleke lakhuluma lamanye amazwe ngakhona ukuthi nxa ngonakala eZimbabwe kumele lidinge inkundla kumbe kwele South Africa kumbe eBotswana akusitshela ngakhona ngamafusha
kulamanye amazwe sasixukusana ezikebhenini kodwa sesibele imihlangano eminingi njalo lohulumende yena ohulumende sesiqalile ukulungisa ama-statement yikho yikho sabhalile sasathi hhayi liyabona-ke umsebenzi uqalile nazi incwadi esizwe nguhulumende ezitshengisa ukuthi umhlelo uzenziwa. So sicela ukudlalela kweZimbabwe.
Siyabona ukuthi-ke idala lephalamende belicela ukuthi libuye khona ngale likhulume ngakhonokho okwenzakalayo lina alisahambanga liyenze njani ngakhonokho?
Silogwalo esathi libhalelwe iphalamende ukuthi sibuye siyohlangana labo sixoxe ngamastadium namuhla sibabhalele incwadi izolo sathi asenelisi ukubuya ukuthi sixoxe ngodala lolu daba sicela ukuthi ilanga lolu daba lifilisele phambi.
Singathi-ke uhulumende ukhanya ngazani uyanceda lama kansili kume njani?
Uhulumende uyanceda kakhulu sesibe lemhlangano eminingi lohulumende ungabuya kwelinye i-transport stadium uyabona ukuthi ithole lo msebenzi esiqalekele kwenziwa ungahamba emagumeni bakwelinye i-stadium uyabona ukuthi imisebenzi yenziwa sibili uhulumende ukhetha udaba lolu wabona ukuthi udaba oluqakathekileyo wasaqalisa udaleni zawo.
Singathi-ke nxa sesigangela baba Gwesela sesiya phambili ubona ngazani kuyalunga yini nxa kufunakala imali kungabe kuyimalini ukuthi kulungise konke lokho?
Hayi imali enye ifunakala imali eningi kakhulu.
Siyabonga Gibbs Dube, isikhathi savume uba siqhubeke sonke ubekhuluma-ke lapho loXolisani Gwesela wenhlanganiso yeZifa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje. Igama uChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye lela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.